ebelokhu etholakala emosha isikhathi eqamba amangazi wayo ukuthi abantu abashiyayo babulawa ngamasotsha, ngababulawa ngayi-MDC, ngababulawa kumbe ngabantu akade betshengisela kumbe ngabafanga ngengozi, babulawa ngamasotsha angena edolobheni leHarare etshengisa ukungazi ukuthi kuphilwa njani labanye abantu. Wesabani ukuthi akhulume upresident ukuthi uphambanisile kumbe konakala, wenza into enye ahlale yenza upresident nangakho ukuthi wabulawa abantu ngegugurawundi, wakhala ngokuthi abantu bafa ngoba bafanele bafe, wathi nabantu babeyimvukuzane. Namhlanje siqalisile futhi akafundi, hlale yenza into enye, kodwa sizamhlupha ukuya phambili ngoba abantu laba ababulawa ngamasotsha laba size bafe izeneze. Kuzaba lokuthi kwelinye ilanga bakhona abazafanele baphendule imibuzo yokuthi abantu laba babulawelweni njalo bebethunywe ngubani.
Iziphathamandla zezanu PF lokhu ezigcizelela kule imikhosi ukuthi kufanele i-MDC Alliance yamukele ukuthi yanqotshwa kukhetho. Lithini ngalokhu sikhangela ukuthi lokhu kulodaba emthethwandaba luzahlusa?
Kasibezanga lutho abantu bezanu. Upresident Sami sibatshile benjalo wathi yena njengoba ele evidence uzawambise court, i-court ibisikhangela ihlubungule ibone ukuthi benza into yokuntshontsha besebenzisa i-ZEC. Ngalokho vele amasela akathanda ukubuyisela into ayintshontshileyo, kuyakhanyeka kumgceki ukuthi wazama ukuwenza. Okuqakathekileyo ukuthi kufanele ilizwe leZimbabwe liqhubekele phambili. Ukuqhubeka lokho phambili kwezomnotho lakwezinye inhlangothi zelizwe kuzenzakala nxa sekulo hulumende othenjwayo ukuthi wenza intando yabantu njalo ulandela imithetho yelizwe njalo esamukelwa nguZulu umhlaba wonke jikelele.
Lilokhu ligcizelela yini ukuthi lapho emthethwandaba lelo bufakazi obuqinileyo obungaletha inguquko kumpumela yokhetho le ekhona kwamanje?
Kumgceke kakhulu nxa ukhangela izenzo zezanu PF abakwenza izolo begijima zesiye ikhothi kungenasikhathi. Ubuye ukhangele khathesi indlela abakhuluma ngayo bezama ukuthi bancenge ukuthi sikhiphe indaba yemthethwandaba. Kusegcekeni ukuthi bayesaba ngoba sebebonile phela nxa lihambisa indaba yemthethwandaba liyanika laba bebethe sicala ukuthi bakhangele i-evidence elelayo ukuqile okungakanani. Sebekubonile yikho besethuka sebehamba belokhu bekhulume into ezokuqala ezingaziqiniso. Okwesibili bezama ukuthi bacele ukuthi indaba ikhitshwe emthethwandaba.